Abalimi laba bathi isimo lokhu sisiba sibi kakhulu njalo beqhubeka belahlekelwa izifuyo eziyizo abazithembileyo ukuziphilisa njengoba indawo abakiyo izulu lingani kuhle isikhathi sonke. Osakhulayo umnumzana Thamsa Ngqamathe ngomunye walaba balimi baka Ward 7 eCawuna esiqintini seTsholotsho North. Umathe ulandisa kabanzi ngalolu daba.
Nginanzelele ukuthi inkomo zihlangane lenyamazana zeganga ezinjengenyathi zahlangana lendlovu labo giraffes intundla. Lokhu kubangele ukuthi kube le outbreak ye foot and mouth enkomeni, ukuthi kuyabe kusifa inkomo esezithembile ezinonileyo kungafi ezicakileyo. Ezicakileyo zihleza huquluzwa yikuselwa kwamanzi la kuseleka kotshani lokuthi especially ezimunyisayo.
Kungalesi sizathoke esithi yena labanye bakhe bekhangelele kuhulumende ukuba abasize kulobo bunzima asebebhekane labo njengoba laye eselahlekelwe inkomo zakhe zonke sekusele imbuzi lazo esezihlaselwa ngumkhuhlane abangawaziyo ngoba umutsha kuleso sigaba. Abacubungula ngezombusazwe kanye lenhlalakahle kaZulu ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI bathi lolu dubo lungalungisiswa nxa uhulumende engazimisela. Umnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZDI uchasisa ukuba kungani besithi uhulumende kumele abe nguye ongenelayo.
Kuningi abakwenzayo, bebulala indlovu bethola imali, bakhatha ithimba bethola imali, bazingela inyathi bethola imali, kodwa asibone okwenzakalayo ukuthi bestophe ukuxabana okukhona phakathi kwenyamazana labantu lezifuyo zabo. Ngoba ngikhuluma nginje somnambhodile zonke leziya indawo nje i-research, ambonile kule nkomo ekade zigwazwa indlovu emanzini zifa.
Ugumbo uthi laloba kulo dubo lokuguquka komkhathi kodwa sokubangwa ngamandla langokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa ezinye zenkinga ezibhekane labalimi.
Ene asokuluza ukuncane lokhana ngoba izifuyo lezizo abantu abahamba ngazo ngapi kwanza kuhambisa abantwana esikolo. Kodwa into leyi asike ukuthi singathi siyahluleka ukuthi sikuvikele lokhu. Kuyavikeleka, uhulumende nguye ongafuni, angikwazi ukuthi kafuni kumbe ehluleke kumbe kala ndaba. Ngoba engagebha amadamu angu-2, bengasikhupha udaka loliyana kwizimbini, bengasikhupha 2, indlovu leziyana ziyaphelela khona ngale zingabuye ebantwini.
Kodwa uhulumende yena uvika ngokuthi konke lokho okwenzakalayo kubangelwa yizizathu eziningi. Okumqoka kuyilo udubo lokuguquka komkhathi, amanzi esesilela asebangwa yizifuyo, inyamazana zendle kanye labantu. Umphathintambo wezokulima u-retired A. Marshall Perrins Shiri ulandisa ngokuthi kungani besithi udubo olukhulu oseluphazamisa umsebenzi wokulima yikuguquka komkhathi.
Kutshintsha kwemamirire ekunze vanhu
va abantu kumele bananzelele ukuba umkhathi usuguqukile. Ilanga selitshisa ukudlulisa amalawulo ukudlula lokho kwakuyikho khona endulo. Izulu lingasani ngendlela esiyasiyazi ngesikhathi nasisakhula. Kwezinye indawo laliqala ukuna ngenyanga kampandulo kuthi kusiyafika ikhisimusi abanye sebesidla umumbu namakhomane, kodwa akusenjalo.
Abalimi eTsholotsho lakwezinye iziqinti zangenyakatho yemaNdebeleni bathi lilakho ukuqansa inani lezifuyo ezibulawayo kuswela amanzi lemikhuhlane. Nanku lamadibha kahulumende vele kawasasebenzi. Abezindaba abeReuters bethule udaba kunsukwana esanda kwedlula bebika ukuba abalimi eMathebeleleni North balahlekelwe zinkomo phose inkulungwane ezintathu phakathi kukampandula lomfumfu kuphela kubangelwa ludubo lokusilela kwamanzi kanye lamadlelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.